angamapolisa ngahlala daily efuna ukwethusela abantu, angamapolisa afuna ukuthi daily ayenze ama-decision ezama ukudabulisa ibandla thize. Okokuqala bakuphethe ngani, ngoba bagcwele indawo zonke abantu bazihlalelani baziqhubekela ngempilo yabo, but daily baya befuna ukuthi be-create impression yokuthi kungani kunodubo kumbeni baphiwe imali bona labo abasukuluza abantu bengabatshela ukuthi kusese-credit situation bebese bephiwe imali. Kodwa eqinisweni angiboni lokhu elisingathi kwankona lusenza ukuthi kulokungahlaliseki khona lapho. Ngifuna nje ukuthi abantu bengahlangani, ngifuna ukuthi abantu bengakhulumi ngokhetho lona lolo lunganaluzange lakwanza ngendlela eyiyo. Yinto ohlupho elinaleli zentona leli.
Amapholisa wona khona ngapho koBulawayo singathi agcwele ezitaladeni yini, ayabonakala
emigwaqweni kulamapholisa lo engahamba emithi izimota, but imigwaqo ngasuka mukuhamba ngoluveve road kulama road block I think ayi-2 ongasuka singathi wonke ama-road ndalida to i-city center kulama road block.
Khona njengoba amapholisa esithi kulabantu abaqhuquzela abanye ukuthi batshengisele ngodlakela ezitaladeni, ubona lokho kungenzeka yini ikakhulu nxa sikhangela ukubulawa kwabantu ababetshengisela okwenzakala ngo-2018 ngemva kokhetho?
Angiboni kusenzeka njalo, kangiboni kulabantu abaqhuquzela khonokho. Kodwa ngibona nje amapholisa njengazo njengeyinye zendada zikahulumende ukuthi kathesi yabona lo khetho lungabanjanga kuhle. Singakaphendula izeki siphendula nguChristopher Mthwanga. Yena amapholisa kathesi ungawabuza ukuthi yiphi bayithethe nge-information yona le. Eqinisweni bayakwazi, kodwa kulo muntu abazama ukumjabulisa yibuhluphe silalo.
Ukhona kuyiwa phambili njani babafuzwayo njengoba siyabona uMnangagwa uthi uwinile, uChamisa uthi uwinile, yebo izeki ima lo Mnangagwa, kodwa abesadaki labe AU labo sibone bama lo Chamisa bathi hayi ukhetho kaluqhutshwa ngakuhle, kuyiwa phambili njani lapha?
Eqinisweni eliphilayo akuyiwa ndawo, akuyiwa ndawo vele khona. Ake sithi ngabe uyemasona uwinile uNelson engakhontesti i-outcome yona leyo, vele uma iwini elo Emerson ayitshengisi ukuthi ilizwe lingaya nga. Baqhubeka nje bezinothisa bona benzele izulu eZimbabwe abasoze bafa bamsebenzela ngabantu nje abakhohlakeleyo abacabanga ukuthi ilizwe lona lelo umnotho welizwe kuzele kuhle bodwa nabangane babo.